esikhala ngakho lukhetho olwatshontshwayo ngomnyaka ka-2018 sithi thina yebo kambe ukhetho lwatshontshwa osolusenza ukuthi kungabi le-legitimacy osolusenza ukuthi i-economy yelizwe ingakhuli iwe abantu bahlupheke bese sithi thina-ke yebo kambe lanxa satshontshelwa-ke ukhetho sesifisa ukuthi sihlale phansi lomongameli welizwe umnangaqo sikhulumisane silungise udaba lololo lokhetho lwatshontshwayo silungisise ukuthi i-economy singayivusa njani sisiya phambili sise ukuthi kungasetshenzelwana njani abantwana bezimbabwe baphume ekuhluphekeni lokho kukhona yikho esikhala ngakho kakathesha okuningi i-economy izazilungisa ezilonge ezikukhulunyisene kakhulunywa ngodaba lwe-legitimacy olukhona lokuthi kuyiwa phambili kwenziwani besekukhangeleleyo kodwa-ke okudanisayo yikuthi-ke umnankagwa kafuni ukuphumela egcekeni kafuni ukuthi abuye sikhulumisane ufuna ukuqhubeka ekupholadi sekhuluma nabantu abazange bathole amasisi ekhethweni oludlulile sizaqhubeka sisenza sihlemonisiketha ngokusemthethweni ngoba isisekelo selizwe lezimbabwe siyasivumela ukuthi sithengisele sikhonone ngesuku solayo
nanso nkomo bathi kona besazongena ezitaladeni ngobuningi lapha abe-MDC
uma besithi bona bafuna ukuthengisela yebo yekuhle ukuthengisela ngendlela ekhona esemthethweni eyabe ibikwe emapholiseni abantu bavunyelwa ukuthi abathengisele kodwa lokho kokuthi abantu bazangena ezitaladeni sibe sesikunanzelela phekuthi uma bengena ezitaladeni umuntu ofanele ukuthi avikele abantu abalamabhizinisi abantu abalezimota nguhulumende okhona ngaleyo ndlela yikho kusemthethweni ukuthi nxa umuntu ezathi angena emgwaqweni ayethengisela kufanele uqale ucele imvumo emapholiseni bona babe selobona ukuthi uma sekuthe kwaqhamuka udlakela njengalokho esakubona kusenzakala kulesi sikhathi esidlulileyo akusoze yini kuphambanise izakhiwo akusoze yini kuphambanise ukuhamba kwabantu akusoze yini kudistebhe kungumeti kuphambanise inhlalakahle omunye umuntu ongelani lezombangazo kumbe ofuna ukuthi azihambele ekhululekile senza ukuqondane layo yikho-ke lapho esizamthi nasikutsho ukuthi uma i-MDC isithi yona ifuna ukuthi engisela ayikwenze phela ngokusemthethweni kodwa lakho besitsho futhi njalo ukuthi bazimisele ukuthi akusoze kube lani lodlakela olungaphambanisa ukuphila ukuhle kwabantu kumbe ukudidlika kwempahla
baba Ndlovu khona ukutshengisela kwenu libona ngani kuzaletha inguquko yini ngoba nxa umnankagwa lingasahlala ngaphansi laye lakhulumisana lizaqhubeka litshengisela phela kungabi lotshintsho
manje asinike siprofithi ukuthi utshintsho alusoze lube khona kodwa thina silelungelo lokuthi nxa uhulumende nalo kamnankagwa okhona engafuni ukuthi kukhulunyiswane abantwana bezimbabwe bancediswe kulolu hlupho esilalo le-economy wayo sizaqhubeka sitshengisela ngokunjalo yibo kambe okankomo ukhulume ngokuthi amapholisa kuyacelwa imvumo kiwo isisekelo kasitsho ukuthi kucelwa imvumo sithi bayabikelwa bese kusiba kibo kamapholisa-ke njengokuba beletha-ke ukuthulela izweni ukuthi babone ukuthi-ke bazathumela kambe amapholisa azakhangela yini bazayenza njani kuyabe kokibo okwethu yikubazisa kodwa sokujayelekile-ke ukuthi amapholisa siwabone-ke esebenzisa amandla abangelawo emisa-ke ukutshengisela esiyabe sifisa ukuthi sikwenze njengebandla le-MDC-ke ayisikho lokho akukho-ke emthethweni welizwe lezimbabwe akumelanga sicele kibo imvumo kodwa kumele sibazise ukutshengisela sizaqhubekela phambili kuze kufike isikhathi sokuthi amukele umnankagwa ukuthi khona sokube lokukhulunyiswane kulungise ingxaki le ekhona elizweni yebo kambe kuyakhulunywa ukuthi-ke uzimisele ukukhuluma ukuthi uzimisele siyakuza kathi engizengezenzophela hathi ngamazwi ukuthi silokhu sizawuthi awuzimisele uchamisa is a phone call away from him
ipholadi baba Nkomo elithi i-MDC kumele ingene kuyo abantu abaningi esikhuluma labo bayayisola bathi nguzero vela kulalutho ngamadlwane eliwenzayo uthini ngalokho
uma kuyukuthi i-constitution yezimbabwe iyavuma ukuthi kube lama-political parties amaningi athiyeneyo njalo nje labo bantu bavunyelwa bacontesta labo bemile njengamabandla athize kanti namhlanje sesizababandlulula ngendaba yokhetho njani angithi laphana kuthiwe owamayo ukuthi akhonteste laphana kabuye etafuleni sikhulume sonke ngoba naye wayele manifesto yakhe phela laphana ngibona ngani ibandla lezanu-P F lapha litsho lona ukuthi sesingabantwana bezimbabwe sesidlule ekhethweni wonke umuntu kabuye sindawonye ungena ukuthi lwana uvalelwe laphana lwana uvalelwe laphana sikhangelisana nje ngokuthi singabantu bani.